Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-13 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
sikubonile phambilini icembe elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lithi indlela zokuhlala ezingekho emthethweni mhlambe yize zizasetshenziswa kumnyaka ozayo. Kodwa ke ngokubona kwami abantu ngokuningi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi, kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani.
Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo?
Ema ifalitshela abantu ihambe ifundisa abantu.
Ibandla le-CCC lithi ingozi yomlilo ethethe imphefumulo yabalithume esigodini ngomvulo ngabe kayenzakalanga aluba uZulu efundiswa ukuzivikela kundaba zomlilo ngabogatsha lwe-EMA.
Siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye nendawo lapho babesebenzela khona, ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona.
Sizezwa ukuthi bona abe-EMA bathini.
Ngakho kubuhlungu kakhulu ukuthi abomama bethu bezama ukuthi beziphilise ngendlela eyabaziphilisa ngakhona bese bebulawa le msebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokho abakuzamayo nxa bethu bazama ukusebenza bakhethele imisebenzi abayikhethayo bese bebulawelwa kuleyo msebenzi. Kusho ukuthi phela bazibusebenza.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni kulandela ukubulawa kwabesifazane abayisithupha abaphila ngokuthengisa ucansi kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokusele inyanga eziphansi kwechumi ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa ibandla eliphikisayo ele-CCC lokhu lisithi imithetho yezokhetho yamele kucele lebandla leZANU-PF. Leli bandla lisanda kwethula ugwalo olumumethe izikhalazo zalo oluthiwa Prepare. Ezinye zezikhalazo zebandla leli yikuthi amabandla wonke ancintisayo aphiwe amathuba alingeneyo emisakazweni lemaphephandabeni kahulumende. Ugwalo lwabavoti i-voters roll kumele lwehlulwe kahle kungela magama abafayo lokupha abantu mgceke ngabelufuna lolugwalo hathi okwenziwa kathesi. Abahlala phandle kwelizwe baphiwe ithuba lokuvota besemazweni abahlala kuwo. Kungakhathalekile ibandla elibusayo leZANU-PF lona liphakathi kokuhlela ingatsha zalo ele-CCC elingelazo lezingatsha. Ucwaningo lwe-Mass Public Opinion olwethulwe kuwonale umnyaka lwatshengisa ibandla leZANU-PF linqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Amalungiselelo lokhetho seqalisile, siyabona endaweni ehlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile. Iqembu elibusayo leZANU-PF liyakhankasa, lalaphikisayo ayakhankasa. Kulula ke eqenjini leZANU-PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa, kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa. Sikubonile imihlangano yenhlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa, sikubonile njalo imihlangano yama-political parties laphikisayo bebingavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapho kade befuna ukuthi babambe khona imihlangano. Abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka bevinjelwa, kodwa iqembu lezano PF likhululekile ukampaigner ukhankasa lapho elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga, okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba singakakhangela abantu nje mathupha. Ubona njani wena lokho?
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo, uvimbela intatheli izindaba, uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho oqhubekayo ukubuswa kabi kwelizwe, ukudilika kwezomnotho, kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazisa abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda, into ezalahla abantu, into engasozi yenza abantu baye phambili ngempilo zabo. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhlukunyezwa intatheli izindaba. Ziqakathekile kakhulu ekuthini kuhlonitshwa amalungelo abantu, kube le democracy. Ngakho-ke emuntwini ongathandi idemokrasi lamalungelo abantu, into yokuqala vele ayilwisayo zintatheli izindaba lemisakazo.
Manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani ukuthi singabona ibandla lezanu PF linqoba njalo na kukhetho?
Akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphi indlela, kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu, kuba lula ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona. Bazafisa ukuthi kube lenguquko endlela ababuswa ngayo, ukuze kube lemisebenzi, kube lezibhedlela, kube lezikolo, kube lemigwaqo, kube lempilo entsha nje, kube lelizothi nxa ungena kulo ufice imali ebhenki, kube lemali yelizwe esebenza ngendlela efaneleyo, kuphele zonke lezi zinsizi. Kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela. Sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni, mhlambe izo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo. Kodwa ke ngokubona kwami abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu, impilo ephilwe elizweni kabayithandi. Kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani, kuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona.
Lo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhuthaza inhlanganiso ye-Environmental Management Agency kumbe i-EMA ukuthi iqinise imfundiso ebantwini eyokuvikela ukulumatha komlilo wendle kanye lendlela zokucitsha nxa usuthe waqhamuka. Lokhu kuza ngemva kokubhubha kwabantu abalithumi ngomvulo bezama ukucitsha umlilo eplazini esigodini esigabeni seMathebeleland South. Asizweni amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, asithumele wona echasisa okuningi ngalolu daba.
Ibandla labantu Citizens Coalition for Change ikhala lezimuli zesigodini lezo ezathabalaliswa ngumlilo weganga. Sibuhlungu mahlabezulu ukuthi usapho lwesilo umzilikazi lutshe kungani lutshani. Yikho ke uPresident Chamisa ukhala labantu beMathebeleland South kakhulu lezimuli zalaba abantu abathabalaliswe ngumlilo. Siyamangala, sibamba umlomo wangaphansi ukuthi kanti kwakutheni kuze kutshe abantu abangutheni. Kutshengisa ukuthi abantu abafundiswanga ukuthi umlilo ingozi. I-EMA ifanele itshele abantu, ihambe ifundisa abantu ukuthi umlilo ubuliswa njani, hatshi ukuthi abantu bazakugijima nje bengalalutho besiya bulawa ngumlilo ngani bafela kugehena kaSathane. Yazi ukuthi isikhathi esiningi uhulumende kwezinye indawo uyadeclare izinto ezinje ethi i-national disaster. La ngapha esigodini eMandebeleni siyacela sikhangele ukuthi kambe iZimbabwe izancedisa yini emfeni nendleko zalaba abantu abasitshonileyo. Mahlabezulu limnyama elangaphilanga ngoba abantu abangaka bafile basenzima, hatshi kubuhlungu kakhulu. Yikho sikhalale muli zabo siphinde sikhalele izihlobo yabantu bonke emathebeni South kakhulu esigodini enduneni usigola lomathema.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi siyaxolisa ke ngomlayezo wakhasithumele wona ungani uyahayizela awuzwakali kahle kodwa hayi silethemba lewazwile amazwi akhe. Asizweni amazwi esikhulumeli senhlanganiso yeEMA unkosikazi amgele sidange ekuxoxa ngalolu daba.
Ilizwe leZimbabwe ngokumiswa kwalo singaliqamula umnyaka wonke wenele sananzelela ukuthi umumo onkathi ugajaniswe kabili kulesikhathi lapho kuyabe kusina khona izulu kulesikhathi lapho okuyabe kuwome khona. Ngaleso sikhathi kuwome khona kwande ukuthi indle yethu nje ibe yomile kakhulu, kuvunguza umoya kakhulu, njalo kutshisa kakhulu, ikakhulu singakhangela isikhathi lapho kusukela kuNtulika kuze kuyebamba ekusewuleni kwezulu. Njalo ke yiso ke lesi sikhathi lapho othola ukuthi sithanda ukuthi kube lokuvungama kwemlilo, imlilo yeganga ecina ekugcineni kwayo nxa ingaphathwanga kumbe kungabanga lonanzelelo ibhidlize impahla, impilo kanye layo imvelo. Ngakho ke thina njengabogatsha lwezemvelo, abe Environmental Management Agency, siyasebenza kakhulu lezi zakhamizi, ikakhulu singakhangela izakhamizi ezisezakhiweni leziyana ezande kuba lenkotha ukuthi balungisilele isikhathi lapho kuyabe kuwome khona ukuthandwa imililo yendle ngokuthi bavule indledlana ezivala umlilo esizibiza ngesilungu sithi ngama-fire guard, kuthi njalo sibasize ukuthi babe lolwazi lokuthi babe lezikhali zokulwisana lomlilo yendle lapho ungabe kuyikuthi usuke wavunga. Kuthi njalo sibasize ngemfundiso yokuthi bangalwisana njani lemlilo leyi, njalo bangatshelana njani nxa sokube lemlilo enjalo. Kodwa ngaphezu kwakho konke lokhu siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye lendawo lapho babesebenzela khona, ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona. Lokhu sikwenza ngoba sizama ukuthi bavele banqabele ukuqalisa kwayo imililo ngoba sibona ngani ingqobe enkulu isekuthini imililo ingaqaliswa loba ngalisiphi isikhathi lesi.
Lawo ke ngamazwi kankosikazi amkela sidange isikhulumeli senhlanganiso yeEMA osithumele eseHarare. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabanye abayisithupha abakumsebenzi wokuthengisa ucansi. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esiphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Zibubula amagwebu inhlanganiso zamalungelo ngemva kokubulawa kwabacatshangelwa ukuthi ngabaphila ngokuthengisa imizimba abayisithupha eJohannesburg. Abesifazana laba babulewe ngesihluku esikhulu. Omunye wabo utholakale izigqoko zakhe zangaphansi zehlisiwe, isiketi wagujuzela ngaso ekhanda. Omunye utholakale efakwe ebhimu, omunye wathwathikwa phansi kwengcekeza ebingemva kwalesi sakhiwo. Abathathu bebeqoselwe emoteni ezizolungiswa kulesi sakhiwo esiseJohannesburg, endaweni eyaziwa kakhulu ngokusebenzela khona laba abathengisa imizimba. Isikhulume senhlanganiso yabathengisa ngemizimba esisonke National Sex Workers Movement, umnumzana Kahleko Rasibite, uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende avumele abathengisa imizimba basebenze ngokusemthethweni ukuze bengasebenzela endaweni eziyingozi.
Either sex workers or not, but we're talking women who are dead. This is a massacre in terms of the sex work industry. It's a blow. At what point?
Uthi kuyathukuthelisa kakhulu ukuthi kuze kube nini uhulumende evale indlebe abesifazane bebulawa, bebanjwa eganyavu, kanye lokuhlukuluzwa ngenxa yomsebenzi abawenzayo. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi lesi senzo sesichiyo mama bonke bethitibele.
Ngakho kubuhlungu kakhulu ukuthi abomama bethu bezama ukuthi beziphilise ngendlela eyabaziphilisa ngakhona bese bebulawa le msebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokho abakuzamayo enxa bethu bazama ukusebenza bakhethele imisebenzi abayikhethayo bese bebulawelwa kuleyo msebenzi. Kusho ukuthi phela bazikusebenza. Sisize kakhulu njalo silinde ukuthi size ukuthi imphumela izothini ngokufa kwalabo mama. Bafeleni, bebulawa ngubani, bebulawelwani.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi sebephilele evalweni njengabomama beZimbabwe kwele South Africa njengoba mihla yonke kusiba lezihlakalo zokubulawa kwabesifazane kungakhathalekile ukuthi benza msebenzi bani.
Kambe sekukhulunywe kangaka, kambe sisikhale kangaka, sisikhalaze kangaka ukuthi sicela ukuhlonitshwa, sicela lathi siphiwe lelo lungelo lempilo ukuthi siphile. Kodwa kuyakhanya ukuthi ukukhala kwethu kuhlangazibuka nomoya akuzwakali.
Lobanje amapholisa angakaqinisekisi ukuthi ababulewe laba ngobani lokuthi badabuka kuwapha amazwe. Kulabo besifazane abaningi beZimbabwe abenza umsebenzi wokuthengisa emzimba kwele South Africa. Inhlanganiso ye-Amnesty International layo isukugcizelela ukuthi kufanele uhulumende ethule umthetho ovumela abathengisa imizimba ukuthi bakwenze lokhu ngokusemthethweni ukuze basebenzele endaweni eziphephileyo. Kusenjalo inhlanganiso yabachutshisi ithi kulo wesifazane oyedwa omiswe phambi komthetho ndaba ngokubulala omunye wabesifazane. Kusenjalo inhlanganiso yabachutshisi ithi kulo wesilisa oyedwa omiswe phambi komthetho ndaba ngokubulala omunye wabesifazane laba okulufakaza ababuthole kuma CCTV cameras afakwe kuleyo ndawo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le News Day lilodaba lokuthi omanje sebehlabe umkhosi ngokungenela kwezombangazwe emthethwandaba. Omanje laba balobe ugwalo abaluthumeze ebantwini ukuthi bafake isandla zabo kumbe ama-signature, i-petition ngesilungu. Leli phephandaba lithi omanje laba bathi ukungenela kwezombusazwe emacaleni awezombusazwe sokubhahile. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owesanganayo ihlanganani World Tourism Expo uyaqala lamuhla kobulawayo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Leli phephandaba lithi kuza kuba lababukisayo abangamakhulu phose amathathu 270 bevela kumagumbi wonke womhlaba. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ndivuka njani, ndivuka njani kuStudio 7, siyabonga ukusivula amehlo lisazi sengidaba ezenzakalayo elizweni lonke. Hayi, mina ngifuna ukukomenta indaba kakhulu. Ukufa kuyafika kuye wonke muntu pathi bukhini bekufanele ukuthi kube kuthona selungisa udaba lwethu eZimbabwe ngoba yibo abasifake enkingeni namhlanje siseproblemini ezinje. So yibo abasisayinelayo ziyenza izinto ezinjengalezi. Ungakhangela ngo-1893 bediliza umbuso kalobhengula. Babuya behamba labafana beHarare betraina amatshona i-600 something ukuthi kabuye ezodiliza laphi iZimbabwe. Kuthe nge-independence 1980 kufanele ukuthi kuthathe unkomo bangena futhi bathi bona kuzangena abamthandayo. Namhlanje siyadubeka khangela ukuthi abantu beHarare basibusa njani, basibulala nge-ground bathula. Nanamhlanje bathule vele abafuna ukukhuluma ngakho. Kuyini khonoko? Angiyaboni. Siyadubeka nje thina sikhala nge-Britain. Sikhala nge-Britain ukuthi iyayilola abantu besishoneni, ibanika zonke izikhali zokuthi abasibulale, yayingakhulumi. by then. Kathesi lo ongenayo sicela ukuthi akasiphendule. Asitshele le boundary yethu ukuthi ihamba ngapi ngoba sivele siyayazi. Sesidiniwe thina ngokuhlala ngaphansi kwabantu abasincindezela. Kathesi bagcwele bayathatha amamayini akithi. Yonke imisebenzi ekhona emabhoda akithi yibo. Thina kasisebenzi singolovu. Sile future abantu abantu bethu bagcwale igoli babulawa khona le. Kathesi siyaxutshwa, baxutshwa abaningi thina ngabesindebeleni. Babephenduka lapha kuzaba njani? Andawo bazafuna ispace sabo sokusigcina kusiba umsindo. Abake beyilungisa okhwini le into yabo leyi labantwana babo la ama-British yonke.
Njengokulise ngokulise kwi-Studio 7 njani lonke kumagumbi amali omhlaba. Uthulane Ndlovu enkaya kwesikhubokhubo ngilo okhulume ngalesi sikhathi ngithanda ukuthi ngiphendule le nsizwa ngempileli khehla lasebhinga abalibiza ngokuthi ngukhula kwashe Muntsaka oqambela abantu amandla engumuntu omdala. Akula mgwaqo olungiswayo yizanu p f baba ungabe ungigawule volume 3 wena. Akula ngitho ivula umgwaqo olungiswayo ungaqambela abantu nje amanga. Abantu bayafa ngendlalo nto iziphala zikahulumende zigcwele. Zigcwele iziphi lezo ziphala ezigcweleyo? Abantu besifa ngendlala. Ma iziphala zigcwele kulindweni ke kunganikiswa abantu ukudla. Abantu lapho nje kuphupha emini libalelo niyakuphupha. Niyakucela baba ungaqambela abantu amanga. Abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla, azikho izikolo. Bathi liyafakaza lithi kunama-thousands nama-thousands ezikolo seziyakho nguhulumende. Ziphi lezo zikolo? Imigwaqo ibolile. Hayi, yabona mina ngiyini wena? Ngabe vele kangivumi khona ukuthi ngikhulume ne-Studio 7 ngoba ukuthi umamelwe umhlaba wonke mpela uqamba amankanje ekulihlazo kuyazila lokhu. Ngiyakuxwayisa baba ngokuhlonipha ngenhlonipho enkulu. Phinda futhi ubuyele ku-Studio 7 uxolise abantu basebhinga ubaxolise kakhulu ngamanga owakhulumileyo. Akwenziwa lokhu, uhlukumeza abantu. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani basakazi bethu nonke ku-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 ngobuningi babo. Okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngiseGoli bakwethu. Engingakho ke lapha namhlaba bakwethu yilolu daba oluzwakeleyo olokuthi i-CCC imangazwa ukuthi iZANU-PF ihamba osobhuku nabanye bahamba beyevotela abantu kuma-polling station ngobuningi baba abantu. Kuyamangaza ukuthi i-CCC imayi kuqabuka ke lokho ukuthi kuyenzakala ngawona lama by-elections ayenzakalayo. Ikanti ke nomkhuba ubuvele usenzakala kusukela leTsangirai saphila emaphandleni ali emashonaland. USabhuku nguye ohamba nabantu ayebavotela. Uyazi ukuthi abantu bakhe inani lakhe lingakanani, abafika bavotela bavotele kuthi nje laba abalutshwane abazivotele. So ke yona i-CC mayisithi iyakuqabuka lokho kusho ukuthi idlala ngama-supporters aya ngoba yinto evele ingumkhuba wayo iZANU-P F owaziwa ngumuntu wonke ukuthi iyakwenza lokho. So bona mabebona ngathi bazowina u-2023 ama-election senziwa ngaleyo ndlela, bona ngathi badlala ngabantu. Ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7. Sanibonani ku-Studio 7. Okhulumisayo yimi njalo Moses Mtimba ngwele kotswana Gaborone. Ithike ngithatheleli thuba ngikhulumise mphendule ubhuti lowo. Ubhuti wami lo ukuthiwa ngukhudzi kudzi Msaka lo othi iZANU iyenza kahle ekariyangu ebhinga lapha. Hayi Mukulana Masweka. Maseka Mukulana imebonzwa mukariyangwe stretch kariyangwe center njendanjio road njemlo kwamba kuthegwa nangagwa lokuchithaka botu road lokuzidilila. No, lingatshela abantu amanga mntomdala, lingatshela abantu amanga budi. Umgwaqo lwana ufile ukufukufa nya izimoto asahambi kade namabhasi ahambi kade. Amutha support iZANU Mukulana amululame munzira elinjenjiyo inzila ya new generation mbotu. We are tired ngeZANU. iZANU kasisayithandi please. iZANU kasisayithandi. Sifuna umbuso omutsha, sifuna ukutshintsha, sifuna ukutshintsha bakithi. Siyabonga, ngingabe mude kakhulu. Thank you ku-Studio 7.
Yes, Salbona, Salbona, Studio 7, Nelami Gamangu Adolf Shaba, Yentando Ucheli Saga Kulu, Kumuli, Zimbabwe, Kusapo, Zimbabwe, Bantu Shukumani, Bantu Yepari, Shukufota, Kukunengu. Hai, Bantu Dekala, Kuhelanti, Aba Yensa, Venga, Dinga Stongi, Zanta, Kutuwa Dekala. Hei. Abantu abahambe bebhalisa celisa kakhulu kulabo abakwamanye amazwe ithima uye kuleyo nearest town ngoba ngiyazi ukuthi nearest town ezobe ikhona lapho ilayo i-ZEC offices lalabo abasekhaya hambani kuma nearest ZEC office njengoba kungasadiyeki izincwadi eziningineke kudingeka isithupha sakho hamba uyebhalisa hambani bantu kuyebhalisa ngobuningi benu thatha isithupha sakho uyebhalisa sikwazi ukuvota ngobuningi if singabhalisa ngobuningi bethu laleyo reading abakhuluma ngayo abathi izalo ngeke idliwe iyaqila angeke izisebenze kufana lokuthi umuntu ele 100 rand umuntu angeke aza kutshontshele even 20 rand awutshontshele 20 rand noma kuthiwa uyazimetha angeke uzunga ongakubona ukuthi utshontshele so if abantu bevote ngobuningi babo sivote ngobuningi bethu kuyenzeka 2023 siyayikhipha lezanu sayisiphuna neempande zabo
Studio 7 linjani basakazi bethu hhayi siyazizwa izindaba siyakwizwa labantu bezanu pf abafana nabogawuli ukuthi abantu abanjengabogawuli ibababuyisela intuthu kuyelize ugawuli mayezaku khanya ebhovuka ebhovukele umuntu onjengomnankagwa umuntu osewulele ilizwe umuntu obopha abantu obopha umababantu aphikisayo kudizwakale ebhovuka kanti yona gawule utholani vele kuzanu p f ngoba gawule asikhundla lesikhundla yini into eyitholayo ukuthi nje kuthiwe umsekeli wezanu p f ikukhona ungakuzauhamba ubhovuka kuphela nje abantu bangathi basule umnankagwa bhovuka kuphela utholani lo mnankagwa lo ungatholi kakwazi ukuthi kulo muntu othiwa ugawule onjengawo awuyayanisa gawule mani angizame ukuziqoqa mani kambe abantu bathi bedibika ngakuzwa kalo bhovu wasibidi uzisekile umnankaka wasibidi ha uzodula abantu bemashonalenjiwa asebesole umnankaka kodwa nto kubhovuka kawutholi lutho umuntu imoto yakho nje ihambe isikontirini kawula lutho nje andisizile ukukhetha ama-central committee wona zange wakhethwa ngisho madima ndizikhundlela zoyini ukuthi ungwezanu p f kuphela ha zinuka amafaka
Leo ke abingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga zingaze lehlukane imbala. Different people, different colors. Ingoma ke emnandi, ingoma ka Lucky Dube. Isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi kasavumi uba sisonke. Sikuba siqhubeke sisonke. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lingifuna ukuzwa indaba zethu lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama lami ngu Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.